endaweni zethu namhlanje unkosazana Thokozane Khuphe ukwele South Africa lapho akhangelane khona le mizamo yokubisela isidumbu sikamnumzana Morgan Tsvangirai ekhaya. Ukubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai kuzakwenza ukuthi izizalwane zeZimbabwe eziningi ezihlala emazweni atshiyeneyo singabuyeli kwele Zimbabwe. Abantu bakhala ngokuthi indimi zabantu abalutshwana eZimbabwe ezinjengeSun zilakho ukuphela nxa uhulumende engazigcini ngemfanelo. Lingakhohlwa ukuthi siyalethulela ezemidlalo lezemiculo. Ku-Livestock lamhla sixoxa ngembali kamnumzana Morgan Tsvangirai obhubhe ngolwesithathu eGoli kwele-South Africa. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yabulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.